umazibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho eleZipra lelezandla. IZipra liviyo lebutho lebandla leZaphu, kuthi iZandla liviyo lebutho lebandla leZaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele omabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokuba hlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamaplaza ayenikezwa abasindayo abafelwakazi kanye lentandane ezatshiywa zingasela bazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo leZandla ukwedlula abeZipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra.
Into esifanele siqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli lizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balweli lizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila, olilunga leZipra njalo engumongameli we-ANSA, uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho weZipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kuLancaster House Conference okwakuqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe beZipra bona lobu yibo obangela inzondo evela kuZanu PF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho eZipra kusamele achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yiZanu PF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kubo Rick and File. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje nguhulumende weZanu PF ukuthi siyabandlulula, singazathi ayisitha abantu abalwayo sethulisitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu, ongu-retired colonel, uthi ilanga lamaqhawe litsho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitsho ababhubhayo kuphela, kodwa litsho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzibuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luluphi, kodwa into esuka ibembi kuthi kulalabo kuthiwa badiklewa ubuhero, iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebediklewa, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango lapho ebandla elibusayo bese kuthiwa kasomaqhawe, lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu, yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka sebedaluta ibala lokuthi Heroes Day basebelenza isibaye personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lamek Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra, kodwa lamanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha yitrainer esekhoima barracks eZambia. Isimanga ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe, kodwa lokho kusilindelela lamhlanje waze wabhubha silokhu esingatholi lenzuzo okufanele iphume ilandena.
Umphathi ntambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo, kodwa abantu yibo nje asebekhohle ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula, abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu. But abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sipheke abantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ilenkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye, kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcikeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.